besisazama ukuthi sikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetha le isekhothi njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini, bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo, njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona, sisayicwayisisa, sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi singetshisa kanjani, ngoba esingakujawuleliwe ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So-ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu, siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa uMokhande, former president of South Africa, independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa-ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo, ngoba phela la bantu bafele eHarare, njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasosha ayedubula abantu laba abangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day ize kobulawayo, ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sitheke nxa sose-Rainbow 10 kobulawayo, abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare, bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu, indaba yombhuqazo, indaba yegugurawundi. Yikho-ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezilonke zingeke ikhulume ngegugurawundi, kasuze siyilalele. Basebebanika-ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi waye kwadojwa umkhwanazi, singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu umkhwanazi, ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owaye le minyaka engu-70 owakhuluma strongly laye ngendaba yombhuqazo ehamba lodade wabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi, umjaha owaye 21 years by that time. Bathestifya-ke lubaba lodade wabo ongunina kalo jaha, labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ukuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kanti phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi wayi basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa, esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.